Lokho kuza ngemva kokuba idale le-Constitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani ye-Greater Mans. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika-Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Chayi uyamukela i-judgment kahlonishwa uMalaba ngoba satsho ekuqaleni ukuthi khona okwakwenzakeleyo akulunganga. Kodwa silokhu esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga ngaka. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa ukwethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelelanga.
Osekudingakala uNcubethi kuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana lalaba bantu abagxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu akichimelalo imali zabantu zitholakale ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo usenze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isiyisondile eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakatheke ukudlula abantu ungani amalungelo abantu abalandaba lawo but yena usebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzakuza uRobert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sikunanzele ukuthi kathesi uhulumende lo obusayo khona kathesi ka-Emmerson Mnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophe i-West ukuthi usejintshile. So ama-judgment afana lawo nalawo ngamanye ama-judgment akayenzwa aphiwa ngendlela yokwenzani yokutshengisa i-international community ukuthi i-government kaMnangagwa isitshintshile ayifani nekaMugabe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe umfundisi Tafumane Clement Zenda uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthethwandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-Greater Mans labaninginengi amanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthethwandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengakhethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemthetho elungiswe iParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjengaleyo yinto esidanisayo kakhulu kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sezizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuba Judgment sika-16 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 lapho umthethwandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho okwenziwa yizo izisebenzi nxa sezifuna ukuthiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.